Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
La emoyeni mthwakazo muhle lamhlanje kungolwesithathu mhlaka 23 kunhlangula 2021 igama nguNtungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
lapha eMathebeni South sikhathazeke kakhulu ngokuqhubeka kuswelakala ivaccine le mkhuhlane imbubhane COVID-19
kubhubhe abantu abayisithupha ngeCOVID-19 Zimbabwe izolo ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19
ikusithethisa ukuthi basilethele umuntu oyenza ihlaya ngento yobuhlungu kanje empilweni zethu namanje sikapholi amanxeba athi yena into encane angazi la
ilunga lekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha njalo engowe Zanu PF umnumzana Obedi Gudu ucunule inengi ngamazwi abanye abathi alulaza umbhuqazwe wegugurawundi zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kubhubhe abantu abayisithupha 6 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula amakhulu amahlanu 519 belo mkhuhlane lo. Lokho kukhuphule inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisikhombisa 1691. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamachumi amane 42,714. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezimbili 2,157. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezintathu 3,369. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 706,158. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebengu 440,220. Kusenjalo uhulumende uthi ilizwe lizathola amajekiseni ayizigidi ezimbili ezilengxenye 2.5 million awohlobo lweSinovac evela kwele China ekupheleni kwalinyanga. Amanye amajekiseni ayingxenye yesigidi 500,000 azafika elizweni evela njalo kwele China ngempelasonto. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wazise izolo ukuthi ingafika limijovo bazaqakathekisa ukuhlaba abantu endaweni eziduzane lemingcele yelizwe ezivalisa iForbes, iChirundu, iKaripa kanye lalapho okuthengiselwa khona igwayi. Ezinye njalo zivalisa eRenkini kobulawayo emkambo wembare eHarare esakuva laseWange. Uchiwenga uthe njalo bazaqakathekisa abasebenza eCotco kanye laseGrain Marketing Board. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leMDC Alliance yeMathebeleland South umnumzana Ntandondlela.
Lapha eMathebeleland South sikhathazeke kakhulu ngokuqhubeka kuswelakala ivaccine le mkhuhlane imbubhane COVID-19. Sike sathi lamalanga adluleyo senza uphenyo njengebandla ngoba sibone kuba mangaki amaklinika ale vaccine kumbe angela vaccine. Into esidanise kakhulu kakhulu ukuba phose wonke ngithi wonke umsakazi amaklinika ubalisela lapha kugodlwayo eMatopo ePlumtree eBeitbridge phose wonke amaklinik iningi lawo avele awala vaccine le COVID-19 amaklinika amalutshwana le vaccine injekiseni yesibili isecond jab ukuthi ukuthi ngamajekiseni alaba asebahlatshayo abalutshwana asebahlatshwayo ijekiseni yokuqala abangakahlatshwa yesibili kodwa umuntu ofuna ukuqalisa ukuhlatshwa njengami akula vaccine ekhona so lokhu kuyasihlupha kakhulu njengebandla kuba ihulumende leluhlelo kukhanya ngasaluthathi serious osokusinika ingqondo yokuthi sicabange ukuthi hayi njengoba bona abaphathi mtambo abaphathi bamandla sebayithola le ijekiseni bahlatshwa abasela intshukuntshu abasela gquzu kufaka impilo yabantu engozini ekunye ebuhlungu kakhulu
kodwa abantu bayalandela yini iziqondiso ze-lockdown njalo azibaphazamisi yini emsebenzini yabo yansuku zonke njengoba iningi liziphandela
ye khona kufanele i-lockdown yenziwe kodwa uhulumende akula ndlela ayenzayo ukuba abantu bazame ukuthi bancediseke ngesikhathi lesi beku-lockdown abantu i-lockdown iba nzima ukuthi bayenze ngenxa yokuba badinga okokudla badinga ukuthi baziphilise so ukuziphilisa kuba nzima nxa ngeku-lockdown njalo kungelanto uhulumende ancedisa ngayo yasidanisa kakhulu. Silesikhalo njalo kunhlanganiso lezi ezizimele zodwa engathi ngama NGOs ebezinceda kakhulu uZulu walapha eMadebeni South ezinjabo Orap World Vision oChristian Care abanye kuba bakithi indlala isikhona indlala enkulu phakathi kwesimo lesi lockdown besicela kuba belulisandla
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli seMDC Alliance yeMadebele South. Ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa wazise izolo ukuthi uhulumende uzakangelisisa umumo kungedlula isikhathi lesi abesesitsho ukuthi kuyiwa phambili njani. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Thembela kuye moyo.
Thina njengenhlanganiso sivele besilayela uhulumende ukuthi akame ukuvula izikolo alungise indaba ye-COVID ngoba ababalisi abakajova, izingane azikajova, izithembisazi zayo ezokuthi uze ingezelela inani lababalisi ukwenzela ukuthi phecelezi i-teacher tipu ratio yehle ibe kumbalisi labantwana abangamashumi amabili ilungiswe.
Manje amaviki amabili, i-14 days ekhulunyiwe leyi, libone ngani iyenela na kumbe lina belikhangelele ukuthi kwengezelelwe amalanga izikolo zivulwe ngemva kwesikhatshana kulaleso esikhulunywe.
Amaviki amabili sisazibuza ukuthi kambe shuwa ngemva kwamaviki amabili uzabe seyenelisile yini uhulumende ukuthi alungise zonke lezi zinto esizikhangeleleyo. Kuye okunye kusithethusayo kakhulu sikhangele ukuthi nxa sikhangele wona la malanga akhona inani labantu ababanjwayo labantu abasitshiyayo liyalokhu elikhuphuka. Zamobani azabe seyenzile uhulumende imibuzo le esilayo.
Lithini lina ngendaba yemali? Siyabona ukubana yindaba ebelikhuluma ngayo kwesikhathi eside, manje kathesi selisithini ngayo indaba yona le eyemali yokubana lingezelelwe iholo?
Indaba yemali silokhu sime lapho vele sasime khona. Ungabuyela emuva uzathola ukuthi i-ATOS vele iyaqalisa kudala ukukhuluma ngokuthi uhulumende kabuyisele iholo lababalisi kulelo ababelithola ngo-2018. Kusenjalo la manje i-ATOS ithi yona uhulumende nxa lokhu engayilungisanga indaba yemali, indaba yokuthi abantwana bazafunda ngumdlalo nje uhulumende usadlala ngoba nxa ababalisi belokhu bengatholi imali eyeneleyo akula abangayeneliswa ukukwenza. Empeleni akula saka elimayo lingafakwanga lutho phakathi. Ukuze isaka lime laphana ukuthi isaka lamnandi kumele ligqibe libe limile. Ngokunjalo lathi uhulumende kanikeza ababalisi imali yabo ebayenelayo abantwana bafunde.
Umnumzana Tembela kuye moyo ngwenhlanganiso ya Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ya2s. Ilunga lekomishini ebona ngokukhumisana umlotha ePeace and Reconciliation Commission njalo engowebandla leZANU PF umnumzana Obedi Kutu ucunule abantu abanengi isolo ngamazwi abanye abathi alulaza udaba lombhuqazwe weGugurahundi. Ekhuluma emhlanganweni walekomishini lentatheli zindaba eHarare, uGutu uthe udaba lweGugurahundi luyingxenye nje encane yendaba ikomishini yakhe elomlando wokuzilungisisa. Ividiyo yakhe ezikhulumela ifakwe inkundla yeZim Live ekhasini layo leTwitter lapho abantu abanengi abaveze khona insolo yabo bamtshela zagcwala uGutu ngamazwi angakhulumekiyo emsakazweni kaZulu. Abanengi bathe kuyinhlamba ukuthi uGutu achaze udaba lolu njengodaba oluncane phakathi kwezinye. I-Studio 7 imxhumile uGutu kodwa walile ukukhuluma ngalolu daba esithi iZim Live yinkundla yabantu abalenjongo embi. Ekhuluma emhlanganweni lo uGutu uthe udaba lweGugurahundi baphezukwalo njalo uthe ikomishini yakhe isithumele amaqula kobulawayo lasemathebelelende ukuyakhulumisana loZulu ngalolu daba. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena osole kakhulu amazwi kaGutu.
Kuhle okwenzakeleyo ngoba sokubonisa obala ukubana kulama-commissioners angatshiyananga lokuthiwo ngubaba uMpofu Obedi, okuthiwo nguNick Mangwana, okuthiwo nguGeorge Charamba labanye amalunga ezano. Kulusizi ukuthi abantu okufuze bekhanye be-impartial ama-commissioners benze into elihlazo kanje. Osokudingakala ukuthi abantu bethi siyenzani ngoba into leyo bayilwe ukuthi fakwe isisekelweni kuningi into abangazenza ukuthi indaba leyi ilungiswe. Khona kuyethusa ukubana i-Standing Rules and Orders Committee yephalamende ithathe umuntu njengo-Obedi Kutu othengela sikhathi esinganani ibuye kubandla lezano bemenze be ngukhomishina ukubana ithoba amanxeba abantu. Kuyatshengisa ukuthi akulakuzinikela kula seriousness.
Elizadinga yini ukukhulumisana lali khomishini ngalolu daba?
Thina njengenhlangano sizaxoxisana la amanye ama-commissioners laye sibeze ukuthini bathatha njani, kodwa hayi thina umsebenzi wethu awupheleli kakhulu ekuthini ekuxoxisaneni la ama-commissioners. Kuningi siza kwenza outside them njengenhlanganiso ukuthi udaba lweGugurahundi kalulungiswe lokuthi ama-victims eGugurahundi kathole ispace sokuthi atsho ukuthi afuna ukuthi udaba lweGugurahundi lubanjwe njani. Kuyazila ukuthi umuntu okhulile onjengo-Obedi Kutu bengimbona esele ndevezimhlophe ukuthi ekhompe igenocide lento zemramba tswina into zamaplazi lento zepost independence. Angibona ukuthi kuyatshengisa ukuthi ungumuntu ozihloniphayo njalo ohlonipha abantu beZimbabwe njalo umuntu olosizi labantu ababuliweyo bengalacala. Ngibona ngazathi ubaba lo akatshengisi ukuthi ungumuntu ozihloniphayo. Kusebantwini beZimbabwe ukuthi bezibuza ukuthi siyaqhubeka yini sibuswa ngabantu abalobu dlova abangakazi betshengisa i-remorse after kwenza ubudlova babo ngoba anti kuzavotwa. So kuyabe kukubi ukuthi bona bacabanga ukuthini siqhubeke kuleso simo kumbeni sifake abanye abantu abangenza ngcono. Kusebantwini bona la ama-victims eGugurahundi ukuthi uma begqoka ikawuso labantu lo muntu ababulalayo kutshona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Sixoxe njalo lo senator webandla leMDCT umnumzana Khalipani Phukeni laye othi alihlazwa amazwi kaGutu. uGutu.
Ubaba uGutu siyambiza ukuthi ngubaba ngoba singabantu kodwa akali deserve lelo bala lokubizwa kuthiwa ngubaba isilwane lesi ngumuntu onenhliziyo embi ngiyathemba ukuthi ukuhlukunyezwa kwenziwa abantu bakithi ma kungukuthi wayemncane ukuthi azanga wathatha ukuthi abe yipart of laba bantu ngiyathemba ukuthi izihlobo zakhe izo zakwenzayo lokho aka deserve lokuthi abe ngucommissioner ngoba kwaqala understand ukuthi umsebenzi wakhe ngowani yipi into eyenzeke eZimbabwe after independence engaba nkulu kwedlula even before independence yini ongakulinganisa loku kusikwa omama izisu bezithwele futhi bagiga abantwana babo angaze mbona umntu lolunya onenhliziyo embi njengaye nalo baba aso commissioner lo isilwane lesi
Yena uGutu simtshayele ucingo samupha ithuba lokubana achasise amazwi akhe kodwa walile ukukhuluma ngalolu daba lanxa kunjalo ukungenzeka yini ukuthi mhlawumbe ubengajonganga ukucunula abantu njalo ubengajonganga ukululaza udaba lwe-Gugurahund
ungambheka angithi ividiyo leyo umbheke nje ubone even loko akuze kuthiwa ngama-gestures ayakubonisa nje uthi into encane into engelancedo into vele encane yomsebenzi wakho akho nto azoyilungisa uGutu yikusithethisa lokho abakwenzayo yikusithethisa ukuthi basilethe le umuntu oyenza ihlaya ngento yobuhlungu kanje empilweni zethu namanje sikapholi amanxeba athi yena into encane angazi la kudlalwa ngathi waye kudlalwa ngabantu kanje so uyathakatha uGutu ibuthakatha akho buthakatha obedlabona uyathakatha amelana ngenxa lokubizwa ukuthiwa ibusilungu iprivilege azibona ngathi ungcono okulathi akukho into esiyifunayo kuye bangasidlalisela isikhathi angezi lana uGutu abayeke nxa bengafuni abayeke akulala peace and reconciliation nenzakalayo la
umnumzana Khaliphani Phukeni ngoseneta webandla le MDCT seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla Inkundla yeZim Live ithi umlobi weZimbabwe olodumo uTsisi Dangaremga usephiwe umvuzo wakwele Germany owe Peace Prize of the German Book Trade wona oza le mali engange $29,700. Lo mvuzo ngokunanza imisebenzi yakhe yokuloba. Inkundla yesayithi yona ithi izakhamizi zenyamendlovu sezisole amapolisa ngokwekela izigebengu zisenza umathanda emphakathini. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela ekuseni. Good morning. Good morning lonke balaleli. Studio 7 kunye nabasakazi. Indaba ye-corona lesithwalisa nzima kwelakithi lapha eZimbabwe. Hey, ubikwa ngapha la ngapha ugcina ungasazi ukuthi kumele uhlale njani. Kodwa ke ugcina ubone ngani kuyinto engekho ngoba abayibo abasiphetheyo bakhangela amasayidi anganxanye kwabakhangelwa. Thina sikhala ngoba sisemakhaya. Asikaze kufike nje umuntu nalo emaklinikhi ethu lapho uthi asihlale sabe sinesifiso sokuhlaba. Kodwa akufutholi isithuba lokuthi sithole lo muntu sihlabe nathi. So ngiyabengikhangela mhlawumbe abantu yibona abasemadorobheni hayi thina. So ngiyacela ukuthi ingathi laba baholi belizwe bangacabanga ukuthi njengoba bedinga amavoti lasemakhaya ngabakwazi ukuthi makufika isikhathi lathi uthole lo muntu sihlabe. Ngikwesicelayo kakhulu ngani ungayenzakala. Ngibese ngibingelela ke bonke engibazole ukube khuthaza ngayi-COVID le umkhuhlane omubi kakhulu ozasilimaza masinanzelela. Kodwa unanzeleleki ngoba izikolo zizo zigcwala ukudlula amachurchi, izikolo zizo zigcwala ukudlula izimota. So usuzibuse ukuthi kambe ngabe yonke umkhuhlane okhona ophilayo na. Xa ungawukhona uhulumende kadonsa amasokisi. Ngiyabonga.
Sanibonani mthakazi omuhle. Ngiyabingelela ngithi njani lonke abasakazi bethu esibathanda kakhulu. Igama nguSipho, Sipho Njube. ngisecholosho mina nginokukhala kancane hlobo zami khaliswa ile into eyenziwayo ngo-MDC lapho wayese kufanele ukuthatha igama libe yi-1 MDC alliance MDC alliance for what kanti wayibona bengakwazi ukuthi bezivumele labo bafuna ukuthatha amavoti abanye bafuna ukutshontsha amavoti abanye ngibusela basetshenziswa izandla abantu basetshenziswa izandla straight ngibone nje ukuthatha becampaigna le ngakithi why vele besecampaigna kwabafunani MDC ayilancedo ngoba nanku abantu bakithi bebephuswa amanzi anamasimbi ayinancedo MDC ayinancedo kunini ama-councillors amashona efakwe lapha ningayenzi next kungama-councillors e-MDC MDC yazi it's useless party it's like ZANU they are the same because they are bayenza into efanayo noma i-MDC ingaphatha kulelayizwa ayikho into ezolunga hayi asiqumeni leli lizwe leli
Sibonge ku-Studio 7 linjani kodwa umhlaba wonke laseMelika siyabonga bakithi sibonge indawo esithwela zona ezimnandi kakhulu ezindawo ukuthi ngazi yasetshenziswa abantu bezithathe bezisebenzisa hayi ngasho kulotshintshe elizwe lakithi ilizwe leliyana hayi akusela lizwe phala ba hayi ilizwe laliseko lana sokuyigama nje selingani libuswa like engathi libuswa nge-private way ukudale into yami le hayi ayilizwe leliyana bakithi hayi noma singafaka imibono sikhulume sithini avele isolution angibe khona kuzalewe sikhuluma ukuthi ungakhulunywa uma uyaziwa uyethatha uwula uchaye utotshwe so uyabona ukuthi vele ayikho enye isolution ngokokuthi ukhuluma iqiniso uyalifela iqiniso hhayi ukuthi singama-politician bakithi kodwa enye into uyayibona ukuthi hayi ayilizwe leliyana isolution nje yenaleyo else abantu bephuma imizi yonke emathebelelendi yonke imizi ungalanto osala nabantwana mpela segcwala khona konomkhulu khona le arali sefake izikhalazo zethu khona ngale bebone kungala mntu osala emakhaya be-organizer ama-transport ematrakini behambe bonke abantu bephele befa onse ngoba ngaphandle kwalokho ilizwe yanayo uma sikhuluma 1x1 imibono iba mihle kodwa ayisebenzi ayithathwa hhayi abonga umaphosa okhulumayo
Sanibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7 okhulumayo ngugatsheni kunento enginanzelelayo la indaba ye-MDCT lo emaseni mina ngakho kunabantu ku-MDCT abafisayo ukuthi balwele abantu ukuthi abantu bakhululeke kulowo bugqili kube sokuthi iy'nkokheli zakhona eze-MDCT zijonge noma zifisa ukuphusha eyabo i-agenda manje ngingakubuza nje into enkulu ehlanganiswa ngumonzora lomnangagwa yini ngaso sonke isikhathi lapho kunomnangagwa khona ma enemihlangano thizeni uzoza kuthiwa nomonzoro bekhona uzoza kuthiwa umnangagwa usenza imeeting nomonzoro libheke madoda lingazigwazi ngowenu umkhonto ngoba la ngiyabona nje ukuthi egcineni lizakhala umonzora eselifake phakathi kuzana uPF la ngena la gcwala bese lisithi linegcineni hayi besingaboni bekunje bese ngithi mina umqondisi ngiyambona umqondisi noChamisa lamadoda womabili nje angifuni ukuthi ngisebenzise ubandlululo inhloso yabo ngiyayibona isekufiseni ukuthi abantu ngabe bayakhululeka kodwa ke amadoda labe kufuna ukuthi ngakhulumisana womabili akhulumisane lamadoda ahlale phansi siyazi imthwakazi ifuna okungokwayo kodwa for now akhulumisane lamadoda kekuliwe nokuthi kuphume iZANU-PF. iZANU-PF izaphuma kanjani ngokuthi babambisane noma siyokhethwa ekhethweni babambisane mabe ngabambisana bakwazi ukukhipha iZANU bangakhipha iZANU sesingakwazi ukuthi lapha omunye nayo sebona ukuthi mina yami inhloso bekuyile ndoda benyikuncedisa lapha lambe nyikuncedisa lapha ake simithane sibone ukuthi siya kuphi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Kuyaphambili ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kwele Ethiopia. Ugatsha lwe-United Nations Human Rights Council solwamukele ugwalo olwethesayele Eritrea umlando wokudala amacala esigabeni seTigray kwele-Ethiopia lapho kulempi khona. Singene kudaba lwe-Melika. Abezempilakahle bathi umkhankaso we-COVID-19 omemetheka ngamandla njalo obulala abantu abanengi owe-Delta variant ulako ukugxila eMelika ngoba abantu bekhanya bengasaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala okwamanje sebesedlula izigidi ezilikhulu lasikhombisa 177 million, kuthi asebehlatshwe esibili sebengu 149 million. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Centers for Disease Control and Prevention, iinkokheli zamazwe atshiyeneyo afana leBhilitane zesabela ukuthi ulako ukugxila lumkhakha. Sixoxele sizalwane seZimbabwe sihlala kweleBhilitane, umnumzana Tifa Dube.
Kuyadumaza kakhulu babunkomo lokho esikubonayo kuloko kuqhubekela phambili sisizwa ukuthi ama-statistics lokho eqansa etshengisela ukuthi umkhuhlane lo lokho uqhubekela phambili usidla ubhedu endaweni eziningi. I-Delta variant i-variant yafika yaba namandla kakhulu esenze ukuthi kunqatshelwe izinto eziningi njengalokho esikubona lapha kumenyezelwa ngomnumzana uBoris ukuthi abantu kungathi kuzafanele ukuthi abantu bame ngoba sesabelwa ukuthi mhlawumbe abantu bazahamba bayecupha kakhulu iDelta variant le phandle babuye la ngokuningi, ingakho bezama ukuthi bagweme ukuthi abantu bengabi lokuthi bahamba hambe kakhulu ikakhulukazi abantu bengakahlatshwa ngobuningi. Basakhangelele ukuthi abantu abahlatshwe ngobuningi ukwenzela ukuthi mhlawumbe ngaleyo ndlela kuzabe lula kakhulu ukuthi abantu bengabi hospitalized ngoba kakhulu into bayisebelayo ukuthi nxa lokhu ihlasele senze nje abantu sebezagcwala ezibhedlela ukuza kwenza ukuthi kugcine kushota njalo ezinye izinto ezisizayo ukuthi abantu balatshwe okungenza ukuthi kube nobungozi obukhulu kakhulu. Ingakho bezama ukuthi babone ukuthi bayamisa kuqala ukuthi baqale babone ukuthi izinto zonke sezisehlelweni lu-right noma mhlawumbe i-80% yabantu sihlabile ukwenzela ukuthi abantu bavikeleke.
Ngapha eMelika inani labahlatshwayo kulezi nsuku lehlile. Sibona indawo ezifana labo-Alabama, o-Arkansas, o-Louisiana, o-Mississippi, o-Wyoming labo-Tennessee. Balutshwana kakhulu abantu asebehlatshiwe kulezo ndawo lanxa nje umuthi ukhona. Kona ngapho eBhilitane luhamba njani lolu hlelo?
Baqhubeka behlatshwa abantu lapha kwe-England ekutshengisela sobala ukuthi abantu sebekubonile ukuthi umkhuhlane lo uyingozi okungakanani, ikakhulukazi njengayena lo we-Delta variant isiye yayenza abanye abantu basukumela phezulu. Indawo ezifana labo-Bolton labo-Manchester zindawo esasizibona ingathi kulabantu abadosa yile abasangathi basadonsa izinyawo lezi yindawo ezifana labo-Leeds zindawo esasibona abantu ikakhulukazi indawo lezi zilama-Muslim kakhulu for izindawo ezilabantu ababengathi bayadonsa inyawo. Kodwa ke ngemva kokubona i-variant le-Delta le ngendlela abayibona ihlasela ngakhona e-India, sagcina sesibona indwendwe zabantu loko sesisanda kakhulu abantu sebevukela khona ukuthi bayehlatshwa, osekwenze ukuthi isibalo sabantu asebehlatshwe idosi eyodwa ibe laphana ku 64.7% ngabantu asebehlatshwe idosi eyodwa. Kwese kusithi abantu asebehlatshwe baphelela ngisho abantu asebehlatshwe amajekiseni omabili sebeku 47%, okuyinto isa kakhulu njalo igqugquzela kakhulu ngokuhulumende eyenza ukuthi sibe siloko kusavaliwe kanje ngoba bazama ukuthi mhlawumbe nxa kusiyafika khonapho uJuly mhla ka 17 July kube ukuthi mhlawumbe abantu ngobuningi bazabe sebetholile ama-doses abo wonke aphelela.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Ilunga lekhomishini ebona ngokukhomisana umlotha njalo engowezana uPF umnumzana Obed Gutu ucunule abanengi ngamazwi abanye abathi alulaza udaba lombhuqazwe wegugurawundi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.